So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uDanono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-10 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, usomlomo wedwale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda ulobela incwadi amalunga ebandla le-CCC yalitshumi lantathu amiswe ukuba ngamalunga aleli dale ngumnumzana Sengezo Thabangu ukuthi umsebenzi usuphelile.
But kuyasithengisela ukuthi kule plani enkulu ekhona lapha engabe kuyiplani yokuthi noma nxa kuyukuthi sekwenze kwabanje ngeke samala kungavuka phambili kwakusasa umnumzana uMnangagwa esesithi yena sokusiya kuba lokhetho kulawo ma-constituents abhaliweyo.
Umthethwandaba we-High Court koBulawayo lamhla ukhangelelwe ukulalela ukwahlulela udaba lokuxotshwa edale lePhalamende okwenziwe amalunga ebandla le-CCC.
Manje manje beqala labo ukufana lezanuke yikuba kuthaba ngwasephakama wasethi hayi ake ngilungise ngithi ngibisele back.
Uhulumende uthi kenelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lwemathebelele Zambezi Water Project lonyaka njengokuhlela kwakhe, ngakho uzaluphutshisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali.
Liyakhiwa idamu dadewethu, liyakhiwa bekufuna i-target yethu asisayibambanga ukuthi lonyaka siqalise ukubamba amanzi, but lokho liyakhiwa amboni ukuthi kuyade kusiyafika uNovemba izulu selisina seliphelile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Usomlomo wedwale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda uselobele incwadi amalunga ebandla le-CCC alitshumi lantathu amiswe ukuba ngamalunga aleli dale ngumnumzana Sengezo Thabangu ukuthi umsebenzi usuphelile. Umdenda ulobele ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC esithi sokuvuleke izikhundla ezigabeni zamalunga la ngoba awaseyiwo malunga ebandla le-CCC kusukela ngeviki edluleyo mhlazi ku-4. Sixoxe legqwetha njalo elilunga lebandla le-CCC umnumzana Prince Dube Gosibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngikhuluma kanje angikabi lesiqiniseka ukuthi lincwadi ingabe iliqiniso kumbe yasoqiniso, kodwa nje ukucabanga kwami ukuthi incwadi leyi ingabe iliqiniso njalo kuyincwadi eyenzwe ngusomlomo ngemva kokubana esezwe ihungahunga ukuthi sesi-approach-e idale le-High Court koBulawayo sidinga ukuthi khona kumiswe lokho kade vele sikukhangelele ukuthi kusasa angakwenza ngoba sijwayele ukuthi isikhathi esiningi nxa kwenza akaqali ukubhalela iZEC uyaqala announcer eParliament, kodwa ke lokho kumenza ukuthi ekutshintshe ukuthi ukwazile ukuthi thina sesilamaphepha abavele edale ayamisa kusasa ukuthi engasaqhubekeli phambili. Njalo uyakhumbula ukuthi khona ikubhalwa kwencwadi leyo ukuthi ifakwe idate lekamhla ka-4 kodwa yena yona ize ehanjiswa namhlanje eZEC mhlaka-9. Kuyatshengisa ukuthi okwakuqala incwadi leyo ifakwe lelo date isenzela ukuthi kube angane zincwadi ezivele kupresident uChamisa kazibonakalanga ngale kumbe senzwe nje zifike ibuyona vele sibhalwe kudala. But kuyasithengisela ukuthi kule plani enkulu ekhona lapha engabe kuyiplani yokuthi noma nxa kuyukuthi sekwenze kwabanje asingeke samala kungavuka phambili kwakusasa umnumzana uMnangagwa esesithi yena sokusiya kuba lokhetho kulawo ma-constituents abhaliweyo. Iproblem eyakuba khona yileyi enginazelelayo. Okwakuqala kunga-announcewa ukuthi sokusiya kuba le-election sokusitsho ukuthi phela thina ibandla le-CCC asisanelisi ukuthi khona siye kuma siphakathina kwalo. kuyabe sokusitsho njalo ukuthi khona lona leli bandla selikhethwe elithi abanikazi selilibandla likaThabang. Now kungaba njalo kuyaba nzima ukuthi khona abantu bethi kakubuyelwe kukhetho, because ukhetho kuleli lizwe kalusancedi ngoba uyahamba ekhethweni ukhetho lwakhona lusuke lungaqhutshwa kuhle, noma lingaqhutshwanga kuhle liwine, noma liwinile liwine kangakanani liyathathelwa futhi ama-MPs lapho kususwa nje umuntu ozilaleleyo estreetini. So ke yibo ubunzima engibubonayo ukuthi khona ambona ukuthi this time around kuyahamba ngendlela okuhambe ngayo ngeminyaka leminye esanda kudlula.
Kahle kahle yena uThabang uvele usebenza lobani?
Akakho yedwa uThabang okwakuqala, siyakwazi ukuthi usebenza lezano. Okwesibili siyakwazi ukuthi usebenza labanye akade sivele sisebenza labo isikhathi eside, kodwa abacatshe ngemva kwakhe uThabang. Kodwa okuningi siyabe sikwazi ukuthi njengalinye ilanga bahamba bayahlangana lobani kuzano, bekhulumisana becela ukuthi khona bencediswe ukuthi ibandla leli belihluthunele umnumzana uChamisa. So siyakwazi ukuthi akakho yedwa, azavela amabizo akhona ngokuya kwesikhathi, kodwa ke le yiproject yezano esobala. Ungakhangela ngazo zonke indlela ichoice yabantu abathethwe yabona ukuthi hayi, abantu abakhithiwe kukhona vilo kade kuthayinyelwe, kukhona okuyikho ofuza ukuthi kwenziwe abafuna ukuthi abezano bekwenze. UThabang nje sesiba yilufudu nje lokusebenzisa, kodwa yena uyabhadalwa ngemali ye-Political Finances Act, okutsho ukuthi imali zonke kade ufuza ukuthi ziye ku-triple C ezama-MPs amaningi angaka esiwangenisileyo seziyakuya esikhwameni sikaThabang ngoba nguye oseyi-triple C kathesi. Nxa kuyikuthi okwenziwe ngumdenda is anything to go by.
Alo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda, igqwetha njalo elilunga lebandla le-CCC. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, sixoxe lesikhulumeli sikamnumzana Sengezo Thabang, umnumzana Khalipani Phukeni.
Ngiyabonga msakazi, ngikubingelele, ngibingelele abalaleli emakhaya, ngibingelele lonobhala jikelele lo osabambile kwesikhathane kungakayiwa kunkova. Ngimhalalisele ngomsebenzi wakhe omuhle awenzileyo. Ubetshilo vele ukuthi hayi yena ufuna ukuthi inhlanganiso le ilandele khona okuya kuthembisa abantu. Sikhuluma nje sikhuluma ngoba kuthiwe lathi ngeyethu. Umzwilo bakuThamisa emuve khuluma kaningi esithi hayi laba sezano labo bayabizwa, bonke nje abantu beZimbabwe lathi singena khonapho phela lathi singamaZimbabweans kwathi wabonke abantu beZimbabwe inhlanganiso yenu le. So bezikhangelele ukuthi inhlanganiso zoletha utshintsho idemokhrasi nakho konke. Manje ma sebeqala labo kufana lezanu-ke yikho bakuThabang wasephakama wasethi hhayi, ake ngilungise ngithi ngibisele back inhlanganiso kulapha vele ebithembisa abantu ukuthi yikho lapho esiya khona indlela ezosebenza ngakhona. So laba abangakatholi incwadi emsakazi hhayi bazoyithola ngicabanga ku-DHL, bangalenza iphutha-ke bazame ukuya ephalamende ngoba barikholwe ngo-section 129-1K. Ayibavumeli vele ukuthi bangene nje ephalamende. Bangafika nje laphana bazofika bathuthwe nje ama-visitors bafaka ama-ID behlala phezulu le, kodwa ukungena phakathi hhayi abasengabahlonitshwa nje abasabasakwazi ukungena. Iziye phela indaba yakhona enkantolo.
Siyabona ukubana abebandla le-CCC sebehambise udaba lolu emthethwandaba, manje lena lithini ngalokho?
Benze kahle kakhulu. Ngiyathemba ukuthi ma umthethwandaba la usuphume lesinqumo basamukele bonke ngomoya wenkosi, kungabi khona othi yena yeyizanu lekhu izanu lokhana. Khumbula phela ukuthi njengoba sebembiza ngezanu nje oba uThabang kanti oba uThabang yena lo abathi abamazi asebekhuluma kabe ngaye bethu bedakiwe eShabhini kwathini kwathini. Yo oba uThabang bekucluster team eBinga South elidwa ngu-Honorable Kapuza, yena lo abamphikayo abathi abamazi bamfaka kucluster bamhambisa le ukuthi ayosebenza. Uranile kuma-primary for ilobhengula Magwegwe waphuma number one futhi in terms of ukukhethwa ngabantu, ngiwo wayephume number one. Basebe-robha bamrobha, kodwa-ke hhayi asisekho lapho namuhla. Into ekhona ukuthi inkantolo izofika laphana ibisifuna-ke i-constitution ubaba uThabang ulayo laba abanye abala. Kodwa-ke angiyitshiye leyo ngingaze ngathi pre-empt the court, abantu yabona inkantolo izobheka konke lokho. Kodwa mina ungambuza mbona ngathi ba uthabanga umi ku footing e right kakhulu e solid ngoba ukhuluma ngokuthi ufuna ukuthi njoba kuthiwe into yabantu le abantu kube yiba bakhethayo bangaze bakhethelwa ngumuntu bese kuthi abantu bona abakhethayo sokuba ngabantu abaphuma kubo le into phela emangazayo abalethe ngapha abafake ngenkani abanye bebuye ukuthi abazoncedisa abazoncedisa bezoncedisa qhu soba ngama councillors abakwazi nokukhuluma nje igama eli 1 lesinto abakwazi nje ukukhuluma so ke hayi mina ngiyambonga ubaba uThabang uliqhawe elifuna ukubisela le nhlanganiso ethe inhlanganiso yabantu kubo abanikazi abantu ukuthi hayi zikhethele endlini ethatha abantu bakubo ifike ithambani lapha emathebeni ifike lingene kube yini eliphethe.
Hello ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengezo Thabangu olilunga lebandla lesi-CC ube khuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende uthi kenelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lwe-Matabeleland Zambezi Water Project lonyaka njengokuhlela kwakhe ngakho uzaluphutshisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali. Uhlelo lolu olugoqela ukwakhiwa kwempompi ezithwala amanzi phakathi kwedamu leGwayi Shangani lukhangelelwe ukuletha izigaba zonke zeMatabeleland ukulethela izigaba zonke zeMatabeleland amanzi njalo lulokhe lungaphutshi lanxa lwasungulwa eminyakeni eminingi edluleyo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Richard Moyo umphathintambo kahulumende weMatabeleland North njalo ongumgcini sihlalo webandla lezanu PF esigabeni seMatabeleland North.
Yes, yaqalisa i-district agricultural show then ngo 2018 i-graduate laba i-provincial agricultural show kanti so sibukisa kusakhethi ukuthi uvela kuyiphi district wonke ama district awe Mat North asiyisi provincial agricultural show yona le esewange siyenza i-agricultural show iminyaka yonke ewange ngi-provincial agricultural show badlonyaka sibone improvement sibone kubuya amanye ama companies amacha like Dinson Korea lama companies amacha wa China asasebenzele wange lawo bezobukisa izinto abazenzayo lamanye nje ama stakeholders amanye ama companies lawa amacha and lamanye ama farmers amacha sibone efika 54 abuya azobukisa ngoba umnyaka ophelileyo besile only 48 ama companies lama farmers athi bebukisa but lonyaka konke ama farmers lama companies kufike 68 athi bezobukisa so kuthi iyakhula iagricultural show yethu yeMatabeleland North.
Abantu bayenelisa yini ukuthi belime bethole inzuzo njengoba sibona ukuthi izulu aleneli njalo abanye abalakho kokuthelezela kwe-irrigation.
Uhulumende kathesi ugebha izibhorani efaka ama-piped water scheme kuwo wonke ama-villages emakhaya and ukhangelela ukuthi efake ku-35,000 villages eziselizweni esikhangele ukuthi lezi mat north lazo ezaba covered ukuthi abantu bekwanise ukuthi njengoba kuwomeka kakule kutshintsha komkhathi abantu bekwanise ukuthelezela into zabo zisuke kuma-irrigation schemes singameleli ukuthelezela kwezulu kuphela.
So lungaphi uhlelo lwe-Matabeleland and Zambezi Water Project?
Liyakhiwa idamu dadewethu liyakhiwa bekufu i-target yethu asisayibambanga ukuthi lonyaka siqalise ukubamba amanzi but lokho liyakhiwa amboni ukuthi kuyathi kusiyafika uNovemba izulu selisina seliphelile so akusavalwa ngamagethi lana sikhuluma ngathi kuzavalwa amagethi lana ukuthi siqalise ukubamba amanzi lonyaka so sifunde singavala amagethi kuzaba disturber labana abakhayo so but hayi damu lona liyakhiwa last of last week bengikhona ngale ubhizi kuyasetshenzwa I think first quarter of next year nxa if it is not second quarter kudependa ngama funds ukuthi i-treasure liyabe release njani ama funds ukuthi okunye kuyakhama ngoba sisebenzisa ama internal resources.
Hello ke ngumnumzana Richard Moyo umphathintambo kahulumende omela isigaba seMatabeleland North obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi Abachayeli labo windi asebebotshiwe phansi kohlelo oluthiwa Operation Tame the Traffic Jungle sebefika phose inkulungwane ezilikhulu 82,700 elizweni lonke jikelele. Iphephandaba leNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi igqwetha leHarare umnumzana Frederick Nyamande usihambise umongameli Emerson Mnangagwa emthethwandaba emethesa icala lokuthi esithi kumele abanjwe ngamandla ukudiliza isikhwama esithiwa iMutapa Fund athi ngesokuhuquluza inotho yelizwe. Umamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ma studio 7 siyazwa indaba leyikachabango le sis from kuvotwa kusakhampena iloku yenza ilokhuzeni ivigoroni chabango kusavota yenza ivigoroni lakathesi sokungathi sokuvotisa kufakwe ama-MPs kithi le senza ivigoroni futhi. So indaba evigoroni lekachabango le siyacela kungati ama kancane ngoba uma kuthi kulabantu abangasho ma-MPs abangafunekiwe laphana abangasho base bakubulawayo emathebeleleni abantu bayabaza kati waye kusiba ngunidonga baziwe ngoba laba bantu noma silalela nje ukhona omunye bengathi uyasola but umuntu waphela siyakhulumisa indebele musi uyabona uyazi ukhulele kwampani ufunde khona pha. So nesibongo sakhe nesesindebele futhi umuntu lwana ngoba uthi yena kiwo kuseswazini. So ambonti ukuthi kulo problem ngomuntu lo abanye bonke ngabasekhaya bonke labana abantu. So iparty vele ayimele ukuthi ibe nyamandebele kuphela ngoba lapha izimbabwe asoya amandebele into kumele libe yazi akula umuntu ozondizana but indlela yakhona nje siphathwa ngayo US ukuthi singajabuli asukuthi sizondelizana ukuthi ngiyamashona hayi indlela yakhona nje siphathwa ngayo engasihambi kahle.
And then Thando kumakhuphi yenza into ehle kakhulu ngoba amavoti la kanti ezawela kumanzora ayabuyela ngapha ku-CCC ekabuyela ayikho into ekhona ngale kumanzo uyenze kuhle kakhulu.
Njani studiyani lonke basakazi labalaleli hayi siyazilalela izindawo kanti yena uChabango ijelasi yakhe ngeyani nxa ichithibani lobe ngwe-3C ijelasi yakhe ngeyani umuntu omdala ngumntwana uyacabanga udliwe yini azafisela abanye umoya omubi kanje phela laye kafuni kwakhilize ngani ngwezalo okucina kanti mina into engicela kuChamisa ubaba uChamisa hayi ubaba Chamisa why ungavusi lawe ilizwe sivusele ilizwe loba bekutsotsile sivuseleni ilizwe baba akuzonda nokuthi waqilibezela kwaziwa abantu lathi singeyi loba singazange siyevota siyakwazi ukuthi bakuqilibeze izani lana yaqilibezela kudala kodwa besicela ukuthi usizwele uvusa ilizwe wena ngongavusi ilizwe anginangagaza ilizwe siyacela mnayima umbone engiwucelayo kuwe angazi ukuthi ode yami ngafake ngahambi izifike kuwe ucela lokhu siyahlupheka bakithi siyahlupheka babajamisa sizwele njengabantu abakho uNkulunkulu uzokukhulula ekunzimeni lapho kuyabe kunzima khona ungasikhulula uNkulunkulu uzokuzwela uzobona lawe bengaze bazame ngelinye lapho uzothola uphambili.
Hawu sanibonani kustudio 7 okhulumayo uJay Moyo ngajabula li audio mayengafunda siyezwa ekakhulu ukuthi uJob Skhali akezwa kahle okuyinto ebuhlungu kakhulu ebantwini beZANU-PF abakwenzayo umuntu ahlala iminyaka yonke lo alokhu angathonisiswa labo ziyambiyambi laba batshontsha izimali abambonele cala but icala langikhona lingacaci ube bake bebelenhloni mani bamkhiphe yikho kudala ukuthi kugcine into ezinje kuvuswa ini ukuthi nje uthamisa umuntu othuleyo ube ngomunye umuntu bekumele ukuthi laye angahlali phansi ngento kanjalo
balaleli labasakazi bonke ngikele ake mbonge ngokuvuswa inkosini ngicela ukuthi ke lusilungisele indaba kaChabango lo uChabango lo nxa ekhuluma ebantwini uthi usola ukuganga kumbubuchapho benziwa nguChamisa ezama la uzobulungiswa nguganga futhi ngoba la esezenzela yedwa ukuthi usolani kasikwazi vela sila ngitsho lokukwazi ube fandaze ebantwini akhulume lathi abantu esithe sivotayo abavoti abasapoti abalandeli we-3PC asitshele kuqala sibe sesimnikeza ukuthi kayenze so laye ugangile kasihloniphe futhi kasihloniphe futhi engayenza ubulema phambi kwethu asifundi nxa kuyukuthi uChamisa ube wrong ube faqala sinike uburongo bakho ukuthi khalani izitoko zami ngalokhu lalokhu 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 sibe kwazi bese simtshela ukuthi hhayi ucorrect Chabango wena yenza so to avoid lokho hhayi ukuthi ethathe isinqumo yedwa engani ibandlela esengumfazi wakho wamlobola ngakibo wamthatha azomfaka ukuthi esenza intambi yakho asimfuni uyasenyanyisa laye ebozibontu enyanyeka velela nxa ekhuluma so yikho kwenza kwamanye amazwe linanzeleithi izokuthi umuntu ucathamelwe ngabantu bambulaliswa yikhona ukukuthanda ukuzenzisa too much liyazenzisa nabalandeli bamatripbekuzeni baba-opposition ndifuna uzenzeka ntwanani ngomlimi asiwomlimi uli abantwana sebedubeke kakhulu sila abantwana abaningi abaphandle ngikhuluma suke la bantwana abangu-5 abasegangeni abahlezi egangeni khwaye bebalekiswa yisimo selizwe isithetho selikhorrekthi ilizwe lililungiswa lokho eliwona ngamandla ezingathi yabukwa hhayi kawubukwa Chabango kawubukwa woze ebantwini uqaqala usityeli ukuthi njengokuyini qala usityeli into yesola kuChamisa ungasityela siyizwisise sesikuthuma uthambi yokwenza ukuthi ngiyabonga
ngiyabingelela ekuseni kwistudio 7 labalaleli okhuluma ngu-Alec Nyakeza ngifuna ukukhuluma indaba kaChabango lo ozithi ungu-secretary general we-2PC noma ngaze be ngu-secretary general we-2PC ngokutho kwakhe anti uma ezabhala incwadi usekretary umsezayo ukubhala lokho kuyawuvunyelwana elibandla ibandla akhuluma nalo yiliphi abantu akhulume nabo ngobani uze kubhalelwe incwadi ziyefika khona ngakhe anti kothi umelemele nje kuphela kukaChabango nezanu phefu nefazi imali abamphe yona njalo ungabheka ukhetha abantu abafuna indawo ezifunwa izanu phefu kakhulu like e-Country Park bazabe ukufithela umthuli incube sefuna ukumfaka nge-back door ungasoze kwenzakale okwesibili sizabona ukuthi umdenda nebandla lakhe elingcwelileyo bazayiphatha njani le ndaba uma isefika ephalamende labo uzabonakala ukuthi izanu phefu ilesandla kumba ilasandla njengalokhu yakwenza kuma-double candidates yabonakala ukuthi ilesandla namakhothi akhona ngoba bayala ukuthi kukhitshwe labo bantu abafakwe yifazi okwesibili zabona namakhothi ukuthi ezenze njani uma ukuthi indawa lizaqhubeka ize efika ekhothi bazayiphatha njani lapho uzabonakala ukuthi yisandla sezanu phefu sebeza ngudinga 2/3 majority nalwade ekhuluma izolo ntambama ethi 2/3 majority izanu phefu ulamanga akula zanu phefu le 2/3 majority lamanga so angeke izenzela umathanda eparliament but yikho sebefuna ukuthi baphungule ama-members e-CCC uze bakwazi ukuba ne-2/3 majority bayenze ugwelegwele babajwale ukubenza so akuphele Chabango bisela imali zabantu mdenda uba yi-speaker of parliament aso speaker of zanu PF you are speaker of the parliament of Zimbabwe so yekela ugwelegwele uphathe udaba ngendlela efaneleyo yikho sikukhuthaza khona uze kube nokuthula elizweni ngoba lina abantu bezanu nilenza kungabi nokuthula ngokufohlela lapho ngamelana nifohlele khona lokutshontsha lokho okungamelana lokho ongasokwenu so gcina nini ukwenza into lezo silikhangele nje njalo akusuke kuye ndawo nombuso wenu ubaliwe ngiyabonga
hayibo hayibo abantu besisi bangayenza njalo kuthi umuntu angafaki umbono wakhe kuthi bona abamyazi ukuthi umuntu lo uvela ngakhe asizobandla lethu last time bafakile amakandidate bayala ngeke ke especially u-Osterlos uthi yena abantu labo asiyazi ukuthi bavela ngaphi ama-nomination forms bathatha ngaphi ngubani wasayina ama-nomination papers lawo kokadesi usekretary wabo wabhala incwadi vamuyazi ngisekretary wepati uyaziyo labantu abaningi but so buphuma elozo egcekeni wothi wona ulokhu zeni isekretary low asiyazi ukuthi umuntu obandla leni akulunganga lokhu akulunganga ngama-dictator la
tt7 njani njanibokhwes kanti lapho njani lapho hayi siyaphila kubi kubi kulelatizwe lakithi kumthokazi kubi kakhulu. Hhayi ngasatamashoni azenzela mna ngakho ungase ukuthi abantu bane-apartheid abe abanayo abantu i-apartheid abantu bakithi balungekazi banenhlonipho abantu bakithi basuka sebekhathele ngesimo lesisenzakalayo ukuthi amashoni kumele besuthe thina sihlambe and bethathe izinto ngapha. Hhayi naye andingomntu unkulunkulu khona siphenduleni.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ekuqhubekeni kwempi yele Israel lebutho lePalestine ele Hamas, iziphathamandla zakwele Israel zithi sokutholakale ezinye njalo izidumbu ezimbalwa ezababulawayo ngomgqibelo okwenze ukuthi inani lasebefile abe-Israel lifike kunkulungwane eyodwa i-1000. Amabutho eHamas angena kwele Israel ngemkhumbi, indizamchina lezinye indlela abazisebenzisayo, benza isihluku, babulala abantu, bathumba abanye abambalwa abangazakaliyo ukuthi basiwa kuphi. Kodwa ibutho le-Israel lingene kwele Palestine esigabeni seGaza Strip, adubula indawo eziningi, kwafa amabutho eHamas amaningi. Golunye njalo udaba oluphathelane lezwe lezemelika, abachuchisi kudaba lukamnumzana Donald Trump wayengumongameli welemelika, bathi bona udaba lokuthi waveza imfihlo zelizwe, athi uTrump amagqwetha akhe azama ukuthi icala lakhe lingathethwa ngenyanga kaNkwenkwezi ngomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba lwamacala kaTrump osixoxele ucubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Siyabona masikhangela ama debates ama candidates ama Republicans bonke nje ungathi bayesaba ukuthi bamhlasele uDonald Trump. Even isibona nje engumuntu olamacala amaningi ayethiswayo khona manje ubhekane lamacala enkantolo yaseGeorgia. Siyabona even lapha eWashington DC ngendaba kaJanuary 6 ngale eGeorgia wethiswa icala lokuzama ukutshontsha i-election. E-New York wetheswa ulamacala ayi-2, 1 elokubhadala uStormy Daniels. Elinye yilo leli eloku inflate ama prices ama properties akhe just ukuthi a defraud uhulumende lama company. So ama Republican i-base I think bona bonke lokho ungathi abantu abalandlawa lakho balandela nje i-propaganda ka-Donald Trump eyokuthi yena konke lokhu kwenziwa ngama-democrats ukwenzela ukuthi anga-contest for i-presidency esithi ngoba ama-democrats ayesaba ukuthi uzowina. Sizogcina sibona indaba yokuthi uTrump noma engazange ayejele kodwa uzoyetheswa icala ngawo amacala akhe lawa ngoba maningi kakhulu and i-evidence iningi yokuthi izinto wazenza.
Ngokubona kwakho amacala ona lawo awetheswayo umnumzana Trump engabangela na ukuthi egcine engakhethwanga umela ibandla lama Republicans kukhetho luza?
Well, i-constitution yala United States ayivimbeli umuntu engingathi uthole elecala ukubana a contest for i-president. So uTrump usimzwile sithi even angaze agwetshwe afakwe tyele tili uzo contesta for i-president. So ngezinye indlela kusho ukuthi i-base yakhe le emsupportayo ingaqhubeka imsupporta ngendlela enza ngakhona kuvimbela amanye ama-candidates azama ukuthi a-conteste against uTrump ukuthi bathole i-traction kulo mjaho lo owama-Republican. So ngokubona kwami I think bazomnominata ngoba i-majority yakhona ingathi ifuna yena kodwa angiboni ewina ku-general election ngoba ku general election kulama moderate Republicans angavumelani lazo lakho okwenziwa nguTrump, kulama independents angavumelani lakho okwenziwa nguTrump, kulabo mama abazondileyo kakhulu ngendaba ye Roe v. Wade yokuthathelwa amalungelo abo awukuthi bayenze abortion uma befuna ukwenza abortion. So ye angayiwini primary yama Republican, kodwa ekugcineni angiboni iwina ukhetho lokubusa again la eAmerica.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungela izombusazo obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia khonapha kwele Melika. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ntambama ngo half past 7.